Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuMabasa 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Chirowota uthi bamangele bebona unkosazana Khuphe ezama ukungena kulomhlangano ngoba ubungowesigaba athi omuntu wonke.
Sosimangele sibona ubani uKhuphe emephandle ezama ukunjani ukungena. Umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. Iprovincial Assembly yayingenwa ngumuntu wonke.
Balokhe behlalele evalweni abokuza eDeepsclaw eSouth Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange.
Kuthenzi kakhulu lapha eDeepsclaw ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu angasafunakaliyo lapha. Akufisena ndaba nokuthi ule paper ubawula paper uyona ubawoni. So abantu sebehlalele evalweni sesezwa i-audio lapha disekhiletu sisothi yena balele becatshile impela bahambe bayalala egangeni besesaba khona ukuthi kuyangenwa dobaidoo kulokhu kudingwa amaphepha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owazakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Kubikwa kulabanye abamvimbeleyo ukuthi angene kodwa umnumzana Chamisa wasukuma yena ngokwakhe wamngenisa. Njalo wakhuthaza ibandla lakhe ukuthi lingabi lenzondo kodwa lamukele abanye ngoba i-CCC kulibandla elitsha. Owazakala njengesikhulumeli se-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi akusela MDCT ekhokhelwa ngukosazana Khuphe ngoba leli bandla selingene ku-CCC. Uthi akuzange kube le ngxabangxoza njalo wonke umuntu wamukele unkosazana Khuphe ngazo zombili.
Umama udokotela uThokozani Khuphe namhlanje kube labanye abalandeli be-CCC eMcDonald Hall eMakhokhova besiye kuzwa umbiko adulethwa ngupresident webandla ele-CCC u-advocate Nelson Chamisa. Okutshengisayo ukuthi udokotela uKhuphe usengomunye wabantu abasekela ibandla le-CCC. Lokhu okwe-MDCT sokwangcwatshwa emangcwatshweni njengoba likwazi ukuthi mhla ka-26 sathi abantu be-MDCT abasekela udokotela bayevota le-CCC. Ngokunjalo namhlanje kugcwalisekile lokhu ukuthi udokotela uKhuphe abe ngomunye wabantu abasemhlanganweni we-CCC. Udokotela uKhuphe labalandeli bakhe bonke sebehambe bayajoyina ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba uThamisa. Kanti kuyakuthandabuza ukuthi bakuThamisa uzabusa ilizwe leZimbabwe ngomnyaka lowo obuyayo.
Wamukelwe njani unkosazana Khuphe kulo mhlangano? Ungachazisa ukuthi kahle kahle akusela MDCT yini njalo unkosazana Khuphe uselilunga le-CCC?
Into eyenzakayo kamuhla ukuthi wonke umuntu umuntu ade umlandele kadokotela Khube singumuntu webandla le-TCC elikhokhelwa ngubabuchamisa. Kakusela bandla udokotela Khube alikhokhelayo njengoba sithile abantu bakhe ade umlandele ukuthi kabayesikela ubabuchamisa laye ngokwakhe udokotela sesikela ubabuchamisa okuveza ukuthi hayi kakusela ibandla okuthiwa yi-MDCT ekhokhelwa ngumama udokotela Khube.
Lizakwazisa abantu ngokusemthethweni yini ukuthi iMDCT ekhokhelwa ngokwasazana Thokozani Khube isiyi-CCC?
Into eyenzakele namuhla ilo mbutho unalowo uzayo ukuthi kambe kuzayenzakalani kubandla le-MDCT yade likhokhelwa ngumama uKhube. Umutho ngokuthi akusela bandla okuthiwa yi-MDCT. Bonke abalandeli bakadokotela Khube bayakwazi sebenesikhathi betshelwa kusukela ngezibandlela lonyaka ukuthi hayi sonke sesisiyangena kubandla le-TCC. So abalandeli bakadokotela Khube ade belandela udokotela Khube bonke bayakwazi ukuthi sesisiya ku-TCC sesingamabandla sesindibandla linye le-TCC siyengenile ku-TCC. Kela ngitho kancane okuzakhulunywa khona ngebandla le-MDCT. So isenzo sanamuhla yiwo umutho omkhulu ukuthi sesingabantwana le-TCC ngaphansi kwesandla sikababa u-advocate Nelson Chamisa.
Lo umnumzana Ntando Ndlovu obesazakala njengesikhulumeli se-MDCT esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Swithin Chirowodza ukobulawayo uthi bamangele bebona unkosazana Khube ezama ukungena kulo mhlangano ngoba ubungowesigaba atshe womuntu wonke.
Hayi, silokujabula silo mongameli wethu namhlanje. Lapha kontuthi ezazithunqa obezohlangana nama-citizens ezojabula bathi ukunqoba esakwenzayo kukhetho okade lukhona mhlaka 26 March 2022. Kuqinisa umhlangano ukuthi abantu besebenze ndawonye njalo bezimisele ukusebenza ngoba kulo khetho oluzayo umnyaka ozayo. So umhlangano nxa kuthiwa ngeprovincial assembly kumbe provincial council awusiwo umuntu wonke. Yebo, silamalunga amaningi emhlabeni kodwa abanye abayenelisi ukuthi benjani bephatha. So simangele sizibona ubani uKhube eme phandle ezama ukunjani ukungena. So into esuke yenzakala ukuthi umongameli ubonile lokho wamvumisa yena ukuthi anjani angene. Into eyenzakele umhlangano thina sitshelwa as a province sitshela ukuthi i-provincial assembly. I-provincial assembly ayingenwa ngumuntu wonke.
Lingasitshela njalo ukuthi yikungani abanye bemvimbele njalo uze wangena njani?
Sengitshilo phela ukuthi umhlangano kube nge-provincial assembly. Nxa nge-provincial assembly ngabantu abanjani abangama-caretaker abakhona njani ezikhundleni zobu-caretaker. Ukhuphe kakho kulezo zikhundla. Umongameli nguye umvumele ukuthi anjani angene.
Umnumzana Ntando Ndlovu uthi yena unkosazana Khube uselilunga lebandla le-CCC njalo akusela MDCT. Liyavuma lokhu ukuthi lilunga leni njalo liyakwazi lokhu yini?
Nxa elilunga le-CCC kamelanga ebekhuluma nawe, kamelanga ekhuluma lezintatheli zezindaba esithi ngizikhulumi sikaKhube. Nxa elilunga le-CCC umthetho uyawazi i-disorder leyo ngoba isikhulumi sakobulawayo yini njalo ngikhulumela ibulawayo. Yikho ngitshile ukuthi i-caretaker province ngoba umhlangano lo ungwe-public besiyawubize le-white kumbe le-amphitheatre lapho uyabe kunjani uyabuya abantu abaningi. But ukuthi siwubizele e-McDonald's besikwazi ukuthi uhlangana ama-structures kuphela. So thina asithandi ukuthi abantu bethi nxa umhlangano ubize ukuthiwa ngowama-structures bebuye besaphazamisa besenzela ukuthi banike amintatheli indaba zokubhala. Umhlangano ungabizwa as a public meeting ungathiwa ngonke umuntu yes laba abanye abantu balelungele ukuthi banjani bebekhona. Saba leyinye i-problem last week lapho okwabuya abantu kuwumhlangano we-provincial executive. sabona abantu abangeni ku provincial executive sebekhona egedini. Omnye wadobhilije waqalisa ukuxotshanisa omnye umfana ocangukinashi emkhothanise ethwelile okhuzeni ilitshe abesecurity bathi hayi wena ngena phakathi lapha nakhelwana wangena phakathi awuzange kube dani lodlakela ade lukhona. So becela ukuthi nxa umhlangano ubizwa ungaze umbiko uphume ukuthi umhlangano lo ngowama-structures makube njalo.
Liyabamukela yini unkosazana Khuphe labantu bakhe?
Umama uKhuphe ufake umbiko ukuthi yena uyilunga le-Citizen Coalition for Change, njalo uyi-ordinary member. Amboni ukuthi ukhona umuntu ophikisana nalokho.
Lo ngumnumzana Sweden Chirowodza esikhulumele sebandla le-CCC koBulawayo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla somanyano we-United Nations umnumzana Martin Griffiths uthi kufanele impi ephakathi kwele-Russia le-Ukraine iphele ukwenzela ukuthi abantu besizwe njalo labo abacatshileyo bekhululeke ukuzihambela. Lokhu kulandela ukukhulumisana akwenze lesiphathamandla sikahulumende we-Russia esibona ngezomvikela umnumzana Tigray Lavrov. Uhulumende we-Cameroon uthi abafuna ukuzibusa kulelo lizwe ama-separatists ahlasele imizi edlula ithumi lambili eduzane lomngcele we-Nigeria ekuqaleni kwayonale iviki abulala abantu abayisithupha njalo abeqophe abohlobo lwembororo abathi basebenza lamasotsha. Izakhamizi zeMathebeleland South zithi kwehluleka kwamapholisa ukuthi abophe amasela ezifuyo yikho kubangele ukubulawa kukamnumzana Justice Ncube owe-John West eGwanda obecatshangelwa ngumphakathi ukuthi kulesandla ekuntshontshweni kwabobabhemi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Umnumzana Justice Ncube ubhubhe ngolwesihlanu kuviki edlulileyo ngemva kokutshaywa kabuhlungu abahlali bemashaya phansi kweguyu abedlula amathumi amabili bencedisana lezizalwane zakweliBotswana ezazilithumi lane bemethesa icala lokutshontshwa babhemi. Izakhamizi esixoxelazo zithi sezile minyaka zitshontshelwa kungelanyathelo elithathwayo ukuze lawo masela botshwe ayebhike ejele. Umnumzana Victor Spando isakhamuzi seManama njalo ngutshalimana wenhlanganiso elisana lokutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association iGasta uthi kukaningi bebamba xhaka amasele ezifuyo kodwa eyekelwa.
October to December sikwazi ukuthola amadonki over 67 abetshontshiwe. Kwabanjwa futhi amasela afika kubo 10 to 15 if I'm not mistaken. Kodwa kusizwisa ubuhlungu ukuthi phakathi kwalawa masela alikho seligwetshiwe, bonke banikezwa ibheyili bangaphandle. Igameko ezimbili abantu abahambe khona besiyadinga amadonki abo e-John Deere bafika baganyulwa kabuhlungu kakhulu, kodwa amacala avulwa amabili. Akukho umsolo osebotshiwe okwenzayo lokho.
Ngokunjalo umnumzana Siphanda uthi kuyadingakala ukuthi amapholisa asebenze ngendlela eqondileyo ukuze kungabe lokulahleka kwempilo zabantu mahlayana nje.
Sinanzelele ukuthi uVusa Mthophini ungomunye walabo evulela amacala kodwa unokubonakala ehamba labomthetho lamapholisa kodwa bengakwazi ukumbopha. Sicabanga ukuthi akube umthetho ukhona uyasebenza, akube konke lokho kasinakho. Silusizi kakhulu ngendlela umthetho ongasebenzi ngayo, ngendlela amapholisa angasebenzi ngayo, ngendlela ijudiciary yakithi engasebenzi ngakhona. Besicela ukuthi uhulumende asincedise kakhulu, especially abantu laba abatshontshayo benganikezwa amabheyili. Ngoba uma benikeza amabheyili mabe ngaphandle babuyela futhi behlukumeza futhi umphakathi.
Umnumzana Love Moncubo oyisakhamuzi seMatobo uthi ukuyekethisa kwamapholisa ukubopha amasele ezifuyo sekudala ukufuthelana okukhulu kungakho izakhamizi igcina zithatha umthetho ziwufake ezandleni zawo.
Amapholisa adlala amasela abupha amasela bebayekele bengasi kumbe nasemakhothi pho. Lokhuyana kuyasilimaza, kuyenza imeseji yokuthi bebone ukuthi sizondile yiyo nale qakathekileyo ukuthi sizithathe bathathele umthetho nje kancane nje siwufake ezandleni zethu kungaba kabili kube kathathu bazaphakamisa amakhanda bebona ukuthi abantu bazondile. Yikho ke imbangela kakhulu umthetho esifake ezandleni zethu. Nguye uhulumente nguye okwenzayo lokhu ukuthi thina size sizonde siyedlulise.
Umnumzana Ekemo uthi ukwehluleka kwamapholisa ukuvikela izakhamizi kubathiya besengozini kungakho izakhamizi kumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Ukhumbule ukuthi silama-cases abantu abangu-2 abathathelwe izimoto, omunye wakhutshwa ilihlo watshaya wathathela itraka yakhe esuku khona phana, but the perpetrators have not been apprehended. So okusalayo kathesi abantu ukuthi bazivikele. Abantu kumele basebenzise everything ukudefend izifuyo zabo ngoba yikho lapho abaphila khona, abala amapentsheni, abala elinye ilifa besides izifuyo zabo. Into leyo izagcina vele ikayibunzimeni abantu bebulalane.
Umnumzana Amon Clinic ngathi ngukhansela kaward 10 eGwanda uthi kukhona okunuka santungwana esipholiseni.
Umphakathi uzamile ngamandla wonke ukuthi uncediswe ngamapholisa kodwa amapholisa let down. Into emangalisayo ukuthi abakhulu bakhona, kuthi ukuthi ukutshontshwa kwezinkomo lezi labo abakhulu intshontsho bebelithola from ama-genius abo. Ngempela ngempela umphakathi noma kuphi kwesigaba sebandebeleni asisela siqiniseko sokuthi silamapholisa oqobo.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi uZulu kumele athiyane lo mkhuba wokufaka umthetho ezandleni zakhe kodwa abikele amapholisa lapho ethe waphatheka kakubi. Umnumzana Nyathi uthi basaluphenya udaba lokubulawa kukaJustice Ncube. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti eziphathamandla zikarhulumente ezaphenya udaba lokutshontshwa kwezifuyo zakwele Botswana izizalwane zakuleli. Lokho kuza ngemva kokukhalaza kwamongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi uthi izifuyo zakibo ziyaphela ngenxa yamasela emngceleni uyakwele Botswana lezimba emnamba pheli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa wakho wembula
kugama
ke silitshiye kancinyane ezandleni zika-Chris Gande we-Studio 7.
Lichona njani zilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, Zimbabwe Community in South Africa. Umkhwananzi nguye obonakala emfanekisweni kamabonakude ividiyo ephathiswa ngamapholisa ukuphekela ixuku lezizalwane zakwele South Africa ebezimxotsha emhlanganweni obusenziwa phakathi kwazo lamapholisa kunye leziphathamandla zikahulumende wele South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe edolobheni le-Diepsloot. Okwakuqala ngiyakuwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga kakhulu ukwamukeleka ehlelweni. Kubalaleli bonke siyabonga.
Sibonile lapha e-Diepsloot ungani ubufakwe ekhoneni lapha usuxotshwa emhlanganweni. Ungasitshela ukuthi kahle kahle kuhambe njani?
Besibiziwe ngama-community leaders ase-Diepsloot ku-stakeholders meeting. Basithumela umyalezo laphana bathi hayi, bacela iZimbabwe Community South Africa ifike kulowo mhlangano. So nathi sifike laphana singabantu asebizwe i-community, ngama-community leaders bethi singama-stakeholders. Njengoba umphakathi wethu uhlala khona e-Diepsloot. Ngikhishwa nje ngoba mangisukuma laphana ukuthi nami ngiphawule
nami ngizama ukuaddressa isimo sokuthi umfo wethu lapho uElvis Nyathi obulewe lapho eDiepsloot ekhandwa ngamatshe wazowachiswa echayelwa ukuthi akala maphepha ngapha ethesa ecala lokuthi uyisigebenga ngenxa yokuthi uke wazama ukubaleka nxa besithi bangena bafuna lawo maphepha. So ngithe ma ngizibika nje ukuthi ngumuntu omele iZimbabwe Community South Africa, vele umphakathi wathi wavunama abantu basukuma abanye laphana vele sebefuna ukungihlasela, amapholisa abavimba kasengikhiphela ngaphandle ngapha. Yingakho nje ibona nje uminista laphana sebuya esezozama ukuthi azwisise ukuthi ngingubani, kanti kuhamba njani, kungani ngilaphayana. Ngichazela nje ukuthi sibiziwe thini, washo nje ukuthi yena no umhlangano lo uthenze abantu bathi ukuthele-ke ubungafanelanga thina size laphana. Kodwa-ke hhayi, yikho kungikhiphe ngentuba, kodwa ukuthi ngingumzimbabweni. Uma ngivele ngikutsho nje lokho, uhle wavuka nje umsindo nje phakathi imithing yangasalawuleli.
Wona umumo unjani? Sikhuluma nje abantu badlela evalweni na? Sizwa kuthiwa bakhona abanye asebecabanga ukuthi babuyele ekhaya, kukhona yini okuzwayo ngalokho?
Kuthensi kakhulu laphana eDiepsloot ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu ongasafunakaliyo laphana, abamfuni nje. Lelo hlebo labantu abangafuni abantu baseZimbabwe nje alisafunisenandaba nokuthi ule phepha kumba ula phepha uyona mbawoni. Nje umuntu abasamfuni, so abantu sebehlalele evalweni. Kulaba abafuna ukuphenduke babuyele ekhaya angikezwa kahle kulokho, kodwa-ke abantu bahlezi evalweni. Sike sezwa i-odio lapha disecurate usisothi yena balele becatshile mpela, bahambe bayalala egangeni besesaba khona ukuthi kuyangenwa dobaido kulokho kudingwa amaphepha.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubalaleli inhlangothi zonke zomhlaba. Libathandazele abantu bakithi, abantu bakithi basenkingeni enkulu. Sebephila okwenyamazana, behlala bethukile. Kulusizi kakhulu lokho. Siyafisa mpela ukuthi ngabe kunendlela mpela abantu bakithi into zabo zilungiseke, kungabi ukuthi baphila kanje, babulawa njengenyamazana nje kanje. Kambe isihluko esingaka sho ukuthi umuntu abulawe etshiswa ngepetrol, eqedwe khonapho ekhandiwe ngamatshe, walinyazwa nonkosikazi eqetshulwe, wacetshulwa ngemvubu. Imbi le nto eyenzakala laphana, and sinethemba lokuthi uhulumende wase-South Africa uzokubona mpela ukuthi le sisimo esesiphila under sona asilunganga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa, engwenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngoChris Ande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana secubungula udlakela oluqhamuke kwele South Africa kuze kubulawe isizalwane seZimbabwe, umnumzana Elvis Nyathi. Sixoxa lo nkosazana Gugunqube, umsekeli kamgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network.
Bakithi behlukunyezwa ngendlela abahlukunyezwa ngakhona, siphatheke kabi kakhulu and asisuthiseki. Ngiyayiphinda leyo ukuthi asisuthiseki ngendlela uhulumeni abamba ngayo le ndaba. Ngathi ukhuluma enye into abe sesuka enze enye into, ngoba if le nto uhulumeni ngempela ngempela ubengayifuni, engayifuni okweqiniso, uhulumeni besikeke sibone amaboyisa ephelekezela izigebengu zisiya asetha ezindlini zabantu, besingeke sikubone konke lokho. Ngoba angikaze ngibone okonhlanhla lathi bethi bona bayobheka okosantini kokopretoria west kokomafowes bethi bayobheka izidakamizwa, angikaze ngibabone. Kodwa babheke emalokishini okuhlala khona abantu abaningi.
kodwa kuyini eselikwenzile ngalolu daba?
Thina sesizamile sikuprocess okokuqala, sikuprocess yokuya kuma-human rights commissioners ukuthi siyovula i-case against u-minister we-home affairs. Ngoba sifila ukuthi inkulumo zakhe yizo ezinye ezenza ukuthi uDlame lusukume kakhulu, abantu bangaphandle bahlaselwe kakhulu. Okwesibili, silokho sisaqhubeka njalo siyazama ukuthi sikhulumisane nabantu baseMzansi ukuthi abantu bangaphandle akusibona izitha zenu, akusibona abalenza libe ngabayanga, sibona abalenza lihlupheke. Siyaqhubeka siyakhulumisana nabo, nama-community leaders siyaqhubeka singi-engage-ana nawo. Sikhona kuma-communities, sikhona simile ngey'nyawo lapho kwenzakala izinto zonke. Ithumi yethu suka ikhona sibhekile. Into esizikhulumayo asikhulumi into zokuzwa, khuluma izinto esizibona first hand information ngoba siphansi thina la ku-ground. Thina njenge-African diaspora sicela ukuthi uhulumeni we-South Africa aconsider ukuthi into yonke ayenzayo kulabomama labantwana yibo abahlukumezeka okudlula wonke umuntu. Njalo uzwile lo ubhuti wami uthi yena amaphoyisa athole lo muntu esaphila. Sicela ukuzwa uminista yena wamaphoyisa lo mongameli welizwe beqoyisa amaphoyisa ukuthi makayenze umsebenzi wabo bengalayo inketha betha. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu. Sicela lathi ukuphathwa njengabantu abale dignity. Ngoba umthetho uthi wona awukwazi ukuthathela umuntu idignity yakhe. Ungathatha konke kodwa ukumthathela idignity yakhe awukwazi. So sicela South Africa nathi nisiphathe njengabantu, asizona izilwane, asizona iy'nyamazana. Sicela nisiphathe njengabantu, nathi sihlalisane nini bantu bakithi, sihluphekile sizweni siselizweni lenu. Sicela lisamukele ngezandla zonke. Amaphoyisa makayenze umsebenzi wabo, babophe izigebengu. Abantu bengavunyelwa ukuthi bethathe umthetho bewufake ezandleni zabo. Leso yisicelo sethu se-African diaspora njengeqembu. Siyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Gugu Ncube, umsekeli kamgcinisihlalo wogatsha lwabesifazane kwinhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-African Diaspora Global Network esixoxelayo ese-South Africa. Ngele ezinye zendaba ebezikhokhela. Zakala njengomkhokheli welinye lamacele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ibandla lakhe selingene kwele Citizens Coalition for Change kulandela ukuphatheka kwakhe emhlanganweni lapho bekulomkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kobulawayo namuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Sweden Chirowodza kobulawayo uthi bamangele bebona uNkosazana Khuphe ebuya kule umhlangano ngoba ubungo isigaba atsho womuntu wonke. Balokhu behlalele evalweni abokuza e-Diepsloot e-South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe kuthange. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.